urushwaya ubotshwe nyakenye esethethwa icala lokutholakala elegolide elilesisindo samakilogram ayisithupha 6 kgs esilindweni sendizamtshina eHarare eseRobert Mugabe International Airport ayefuna ukuphuma lalo elizweni okungekho emthethweni. Umahluleli kudaba lukarushaya umnumzana Pisira Ikwenda umtshele namhlanje ukuba usadinga ukubala olunye ulwazi olusemthethweni emitsha esanda kubikwa nguhulumende andubana aphume lesinqumo sokuthi angamgweba njani. Igqwetha likarushwaya umnumzana Oliver Marwa ubekhalakhala ngokuthi uzahlala insuku eziningi evalelwe emelele ukugwetshwa okulakho ukudala ukwephulwa kwelungelo lakhe. UMarwa walile ukuthathwa amazwi esithi urushaya kamvumeli ukukhuluma nentatheli izindaba. Okolunye udaba, owake waba yisiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana Munyaradzi Gereke namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokugqila inkampani ephathisa kundleko yokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika 400,000 US. Ingcitshi zezomthetho lezombusazwe zithi indaba lezi zombili olukarushaya loGereke njengoba bonke bengamalunga awe-ZANU-PF zilakho ukungathoniswa ngemfanelo. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Community Solutions umnumzana Bhekimpilo Sibanda uthi amacala anje ayahlupha ukuthi aphathwe njani.
Siyabonga khonokho nje ukuthi bake baba convict. Ngenxa yalokho singabonga mhlawumbe amakhotsi ethu lama-judges ethu, maybe the judicial system yethu ngokwenza khonokho. However, umbuzo olandelayo uyabe usithi wona bazahlala yini apha until baqede isigwebo abasiphiweyo. Ngoba uzakhangela ukuthi kwakhona ensukwini ezidluleyo lezi kube le appeal kamayititi obe-convicted layo kodwa wa-appeala and she was acquitted. Ngokunjalo sile guarantee bani ukuthi abantu abanjengaboRushwala bomkhupe they are going siyathina uhulumende use-serious ngokuthi yale corruption.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka othi kunzima ukuba imthethwandaba iphe izigwebo kumacala anje ngoba abantu laba belosekelo lweziphathamandla zikahulumende lakubandla elibusayo.
Leyi yidili yokubafaka ejele ukuthi mabahlale ukuyenzela ukuthi abantu bathule. Then ma abantu sebethulile sizabona laba ababini bekhutshwa futhi nedale lekoti yeZimbabwe.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-African Leaders Group umnumzana Philemon Chuma uthi ukuthethwa kwamacala la kuveza ukuba uhulumende uzimisele ukulwisana nenkohlakalo.
Abantu laba siyazi sobala ukuba bayazwana lenye inkokheli yebandla wonke kungela lalokhu bayabotshwa. Uhulumende uyazama ukulwisana le-corruption.
Kusenjalo kuphuma imibono etshiyeneyo ngokuphathelane lesicelo sesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari sokuba ukhitshwe kungwalo zomthetho welizwe umthetho we-Patriotic Act wona ojonge ukubophisa labo abakhuluma kubi ngeZimbabwe. Ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha elake lasebenza njengomtshutshisi umnumzana Silence Duli uthi umthetho we-Patriotic Act ulakho ukungakhitshwa ngenxa yokungathembeki kwemthethwandaba yaseZimbabwe.
Kusegcekeni nje ukuthi siyakwazi sonke nje ukuthi amajaji awe-Supreme Court kumbe Constitutional Court or whatever court balalela izano. So lo umuntu othi ufuna ukuhambisa indaba yakhe ku-Constitutional Court uzidlalisela isikhathi, akulanto enjalo vele ukudlalisa isikhathi le mali.
Kodwa ingcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network LAN umnumzana Ted Ncube uthi ukuphikisana lalo mthetho kuveza ukuba uChari labanye bakhe kabathandi eleZimbabwe. Umthetho we-Patriotic Act usolwa ngabaningi abawubona kuyindlela kahulumende weZANU-PF yokujezisa labo abalembono etshiyene likahulumende. Usephula ilungelo labantu lokukhuluma mgceke besola okuyabe konwe nguhulumende, kodwa yena uhulumende uthi uwethula ngenhloso yokulwisana lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.